Ayithethi bona lokho kuthiwa ngesintu ngamatopi amakhulu kakhulu. Okokuqala ukungena kwama-traders ngaphakathi kweviki ba-traders day bekungenwa nge-$20 imali eningi kakhulu. Futhi phakathi uzithole ukuthi use-flea market ngokwayo. Bekungela business-ke enkulu kumbe i-business esingathi-ke ezothileyo ebekhanya ikhona e-trade fair. Nanzelela ukuthi konke nje bekungama-flea market. Nanenzelela njalo ukuthi ibandla zama-PF liya-abuse-ke i-trade fair ngoba belithethe u-all five wonke-ke seqisa nje bevukisa izinto zabo, bethengisa ama-biscuits, bethengisa ama-popcorn, kuyizo izinto ezivukiswa e-trade fair. Okutshengisela ukuthi sebehlisile izinga leli umbukiso we-trade fair balenza-ke i-flea market lapho-ke abathengisa khona amabhuti, ama-popcorn lakho nje okunye ezinye izinto nje ezingelancedo. Yikho-ke sithi thina izinga lalo nyaka le-trade fair lehlile kakhulu, liyayangisa kakhulu esikubona kusenzakala e-trade fair.
Bengekho yini amankampani amakhulu?
Amakhampani amakhulu amaningi bengekho ngoba ngingene ku-all five njengoba ngisitsho ngithole kuyizinto i-flea market ezanu-PF bethengisa imitharo, bethengisa amaputi, bethengisa ama-popcorn. Ngaku-all three ngathola-ke bekhona bakuhamba amakhampani amakhulu anjengabo-Econet siwabonile bekhona. Kodwa-ke okuningi kwangikhona nje bekuyingathi thina-ke ama-S M-ke amakhampani la amancane-ke labo ama-flea market bekungela-ke ikhampani ezinkulu okungathi uya e-trade fair ukuthi-ke uyenza amabhizinisi lazo. Hhayi kukhanya-ke kwehlile kakhulu. Yebo kambe bekungcono-ke ngamanje ngibone-ke i-embasi yemalawi, i-embasi ezambia bezako-Russia bezikhona babe bekhuluma nje ngenhlelo abalazo elizweni labo. Kodwa-ke kokubukisa esingathi ngokwe-industry and commerce ekukhulu hhathi lonyakalo kungekho i-trade fair lokuyi-flea market nje kuphela kuthengisa izinto esizibona zithengiswa insuku zonke i-traditional food odobi lani lani izinto ezazo nalezo umbani ngani kazincedi-ke zehlisa izinga elikhulu-ke endlela i-trade fair ekhangelelwe ngayo.